kukhula kube lephutha lapho ngwa njoba sizazi ukuthi umuntu asangirayi wayengumongameli weqembu elibhalisiweyo kuyafana ukuthi nxa umuntu angazabhubhe edlaleli Highlanders kuthiwe khona kungagqokwa impahla ezimnyama lezimhlophe siyazi ukuthi kulesidingo sokuthi kube labantu abaningi abavela kumanye amaqembu kodwa mina ngithi mina uPaul kaPaul lwasangirayi impahla ezibomvu yizo ezithengisela ukuthi wayelilunga umthungameli we-MDC ambona lapho kuphambanisekile kabayekela abantu bagqoke impahla abazifunayo nxa ungowe ZANU PF ufuna la ugqoke impahla yeZANU PF angikholi ungawaliswa kodwa kube liphutha lapho
ngokubona kwakho kuyini okungakwenzakala
phela njengoba sisho ukuthi engxenye isizathu sikuthi ngesokuthi kubuye umuntu wonke ngoba ngizwe bona abakhuluma ereduweni besithi bona umzana Tsvangirai waba nelunga likahulumente engu prime minister kusho ukuthi umongameli esingathi yi-national leader owayengelamanga kwelinyeuhlobo kodwa ngayengumuntu wezanu p f olanjwayo khathesi ngayelokhu kungakhulunywanga so abantu be-MDC bangazihluphi ngento ezingamsebenzi kabayekele abantu bazigcokele impathi abazifunayo ukuthi wayengu-national leader akula msebenzi uphawu i-brand qakathekile umbala obomvu kawugqoke
siyakhumbula ukubana ngesikhathi eze-efe uTsvangirai kwaba loku phoqana phakathi kwemuli kaTsvangirai kakhulu unina ukuthi ayisizo na inkulumo ezinjalo esezibangele khona
singasazi phela njengoba kuyinto eyemuli kukhulunywa emulini nxa umnumzana uNelson Chamisa engumongameli we-MDC Alliance enguyena yena owathatha isikhundla sikaMorgan Tsvangirai angikholi ukuthi unina usele thuba lokuthi abe sekhuluma lokhu kathesi sokusebenza iqembu i-structure yeqembu akusokuwemuli uTsvangirai wayengasi muntu wakuTsvangirai wayesengumuntu wezimbabwe i-MDC supported i-alliance yezimbabwe so nxa kule nkulumo ziyenzakala inkulumo kodwa okwakathesi ina meeting ezemuli kazifake eceleni sokukhulunywa into ezihambelana leqembu le-MDC alliance ize siqondane lesenzakelo leso
wena ngokubona kwakho ubona ungani kulo budlelwano obunjani phakathi kwemuli kaTsvangirai lo mnumzana Chamisa
siyazi kuyinto esegcekeni esobala ukuthi kule nkulumo ezithize ezazi ziqondanele ukuthi umnumzana Nelson Chamisa wayengathandeki emulini kwabanye abasemulini akuTsvangirai kodwa njengoba sitsho fowethu ukuthi umnumzana Nelson Chamisa uyale eqonde khonale esenzakalele emelela iqembu le-MDC Alliance laba abathi abakhona naye ngokuthi wayelobuhle udlalana lozibani bani kumbe wayengu-Elizabeth Mlokhedia alokhu vele angibonikuyanceda ngoba lesi senzakalo lesi sifanele silethe abantu ndawonye sibambanise abantu so asithini okwakathesi nxa kungela budlelwana phakathi kwaChamisa layezinhlobo zakuTsvangirai makube eceleni kukhangelisiswe ukuthi idili leli liphumelele.